isikhathi sekhezethen kumanifesto lonje EFF. Testo akona pana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama fighters etwa i2. Namhlanje I speak ngikhuluma kanje siyancwaba namhlanje sincwaba omunye wethu kodwa hayi kade kungasikuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasithiya ngelokho zengenkonzi yemoda. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu balithule vela sabona ngani ukhetho lwadlula la kuthatha lokuthathala la Japan.
Ah sikhona hayi ngisho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esikuyaphazamisa iyona leyo yama infighting abo CCC iye iqini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi inhlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama-structures ilizwe lonke kade seMondoro the other day and u-SG wethu kade seMaswingo next week I think wase-Victoria Falls. So siyayenza ama-programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizame ukuthi thina siyenza lokhu senza lokhu thina siyakha ama-structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono and njalo siyaku ncoma nathi ubone ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho konoko. Vela abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandikampaignine besithi mina ngiyindose iZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. Kodwa mina into engayitshoyo ukuthi mina amboni kulo ncedo ukuthi nxa amboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, general leader of opposition. Ngiye faka ama position ukuthi hayi president mina ngibone ngani ulahleke lapha lalapha lalapha ngoba after my elections azange sibone any one of us ama leaders kumbe opposition eyamsu president ecourt yathi hayi kakhethwa ngakuhle.